Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu-PF betshaya isilogani besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngabo.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uthiye abanye bele mbono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilithani othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilithani usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole abasekeli bezanu-PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya isilogani besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ibandla lezanu-PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu-PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga isanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu-PF uMnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uChamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabothwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu-PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu-PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho Ntungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngathi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi zibhitshwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumi ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizwisa ubuhlungu. Sibuswa ngobhinya ngoba basebenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bavumuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge, kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakunasizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinya, yibuqinu, yibubulali, idloze elibi, idloze igidela ndlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umbhobho ayimtubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu beZimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe, amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo. Amapholisa asathathelwa ibizo lawo. Amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa lethuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubonile ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla lwehle kakhulu okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu ezisemadolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezama metro kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphethene ubaba uZuma kodwa ke kuthe masokufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke yeANC 94 kuzofika manje iANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba iANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguCyril Ramaphosa mhlawumbe njengoba esethole ithuba lesibili kukhona okuthile azokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo kodwa-ke esikwesabelayo abanye yikuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi-ke ngaleyo ndlela akululi ukuthi abantu balivotele ngoba abantu abangamalunga sibona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela iNkatha Freedom Party zikhona izigaba eziningi zama-municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini kukamnumzana uJacob Zuma
kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo
sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani ngoba ukuqhikezeka kwalo lokhu yikho okubangela ukuthi kube khona izingqusungqushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzana uJacob Zuma indlela aphathwa ngayo yiyo esuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo i-ANC bangezwani ngoba kusuka kucatshangelwa ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo ezithile okucatshangelwa ukuthi wazenze ezigoqela ukukhwabanisa kungakho-ke kubalulekile-ke ukuthi ma esethe wangena athole indlela yokuthi alibambanise leli bandla ngoba kuyiwa ekhethweni luka-2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini kuyacaca ukuthi i-ANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo oka-2024 uzokuba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo-DA namanye amabandla aphikisayo
lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitsha la eZimbabwe alakho uqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khonale kweleBhilitane usudale uxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana elisanda kwedlula amatitsha angamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweleRwanda. EleBhilitane lithi lizaqatsha amatitsha la avela eZimbabwe, Ghana, Nigeria leSouth Africa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele baye khona. Okwembiko ephumayo le eBhilitane dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-Atuz ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njenge-athuzi asingeke sibe ngqabeli
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona
okwezidingo ezifunwa yiBhilithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqetshileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhonani kulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge-athuzi sisadingisisa sizadinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhonale eBhilithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBhilithani
ababalisi abafuna ukuya eBhilithani i-athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-ajenti sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancediseka njani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embassy yethe i-embassy yeBhilithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBhilithani idinga ababalisi nabeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza nxa sebefike khonale eBhilithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphephandabeni okuphuthumayo iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane upatience Mujineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kanamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendleko ibudget iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani Studio 7, njani Studio 7, kuyo zonke indawo nikuzwa, hayi thina siyaphila, siyaphila, sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla, hayi sithi lathi sibeke, khonokho siyabe sikubona Studio 7, hayi, mina ngizala ngisitsho bakithi, ukuthi kanti vele empeleni siyake sizwe nakhona apha kubo-South Africa, iqembu elibuthaya lifana labo-ANC, uzwe livume ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC akungeke kulunge sokonke nge-one day. Njalo siyababona labantu abaphula imithetho ku-ANC bayabotshwa, kanti kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba ugawule laphana, iZANU-PF kuye ubaba ugawule ihlala irayithi kokuphela. Akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise njengezithembiso ezathengiswa abantu. Yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America, umdala lo kumbe ngumdala kumbe ngumfana, yesi siyakwazi uqhatshiwe kuZANU-PF, akusingeke sikubalekele lokhu.
Studio 7, Studio 7, linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo. Silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo, lisiphawulela indaba zishisa. Nikhuluma lo Mr. Fire, likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhuku lapho kwasho owamnyamalela khona uLobhengula. Ngikhuluma komanje ngisegoli. Siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa. Mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olwenziwa ngabomonzoro. Laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabifana leyamaxoxo. Waye ngitsho njalo ngoba ixoxo angeke ube kwazi ukuthi lihamba njani, njalo lidlani, njalo lidlanini. Imisebenzi yabo injalo. Okwamanje umonzoro angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kaPenda ngoba uthi yena uyi-opposition party kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibusayo. Umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezayo? Yena akahlukunyezwa, angeke umuzwe ekhuluma, angeke umuzwe esenzani, uthule nje kuphela njengamanzi esiziba. Seduze lapha bayakhona. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7. Igama lami ngingu-Talent Mbeki, kuzalwa ngizolebe Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivele. Nginenkinga enkulu kakhulu engivele Studio 7. Ngisikenyiwe ngadatelwa imali ku-akhawunti. Leyo mali engithathiwe ku-akhawunti imali kanti ngezimali zabantu zesitokofela. Kangena umeseji. Umeseji lo usithi wona mina ngiwine i-laptop eza kuma 30,000. Ngi-apply. Ngigcwalisele ilo kunjani. Lapho amafomu akhona through internet. Ngayiyenza yonke le nto leyo kwathiwa i-fees. I-fees engizoyibhadala i-50 rand. Ngayiyenza yonke le nto leyo aqalisa. Afuna lapho okufunakala khona i-account number ngayifaka. Ngithe ma sengifake i-account number abantu labana bazange badose lo-50 rand. Bavele badose yonke imali kanti lapho ende imali kanti lapho aduke imali ezitokofela ebebecelile ukuthi bacala ukuthi mina ngibambe emsebenzini kanti siyidlala ngibamba leyo mali leyo. So umoya wami ubuhlungu ngoba manje abantu sekumele bushare imali zesitokofela. Abantu sebecabanga ukuthi mhlawumbe ngidlile imali yesitokofela, angiyidlanga. Abanye bakhona sokungabantu sengiphilela evalweni. So kungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusezwanami. Uyabona, akusazwani impela and senginamana ngilile ngalizwe labantu kakhulu ngale nto le ngoba angilali ubusuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu. So bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlise nokuzithoba. Imina uThalent.
Salubonani kuStudio 7, linjani lonke bantu bakithi eZimbabwe. Yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo. Mina laba abathi umgabe ungcono kulo mnankakho angivumelane labo. U-5 years engale ehluthe umbuso womgabe ngoba umgabe kunje wayesebulele more than 50,000 emathebelelendi. Abantu behlukunyezwa libutho le-National Army lele-Gugurahunda behlukuluzwa even ngamapholisa awe-ZRP, behlukuluzwa ngama-CID, angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya emzana la namanje abekho wayesebengasekho vele. U-5 years yakuqala kamgabe kwakunzima kakhulu, kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezapho, amanye abotshwa, amanye aphuma ngendlala. Angikhulumi laba ababilela inkululeko, abanye babefile, abanye bechaye bayizilima, vele kwakungayenzi. Sasisaba amasotsha, sasibaleka iveni sawabona. Kodwa manje angingaboni umuntu obaleka isotsha, akukabi labantu 50,000 abatshonileyo. So ubungcono okamgabi u-5 years yakhe yakuqala ne-5 years kamnankakho yakuqala alibuqhathanise sibuse. Secondly, umgabe uthethe ilizwe leZimbabwe lungu-number 1 e-Africa walifaka kwi-number last. So kungcono bakhe khonapho babuyibuphi. Engicabanga ukuthi bathi umgabo wayengcono ngaba bevele besapota iZANU. Njengoba iZANU sibhazulile yaba yi-CCC yezothonyalo, kodwa babengekho kuZANU. Ngicela likele ubuze kumbe umuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze phela abantu bezaphu belibuze abantu ababengamagorila. Cabangayo babazofaka zangcono, hhayi lizokuthi umgabe wayengcono. Umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha belungu emapulazini, wadestroya everything, wathatha amafemu obulawayo wawaseharare, abantu emabhoda betshontshela ama-fish oil lanilani. So ake libutho ungcono bukamgabe nje njengoba mbanye nento nje zibe ng-8 owazenzayo ezingcono elizazi. At least kungcono mbijana okamnangakho ibhoda egodini iwamafezilibhani nesiteshi sogetsi siyakhiwa yiwani nedamu lelishangani zambezi ilegwayi lelo ungcono sizobe khuluma ngakho. Ake litho ubungcono bukamgabe liwaziwo namakostorichi wonke owathutha wasiharari. So ungcono bakhe buphi?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 Committee isifumane owayengumongameli umnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umthuthisi wesizwe ukuthi athoniswe uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Yiqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela. Bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili ehlulayo ngoba laphana wayesagqoke ikepesi le eyobupresident isibhoko sekhanda le. Manje kathesi usengifoma. Nxa engifoma laphana kutsho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela. Imicijo abayibekileyo yonke mina ngibona ngathi iqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akutshiwo lokuthi kungaba kuvele yayikhona ngoba nxa ungupresident ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona ukuya uyabusithi wenzani, uyabusithi uthi. Angithi kuyatshengisa nje zona ziyana ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayikhu efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku akusebenzisayo. Yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu 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 ngoba ilizwe lela ngithi belingathi ngu-Big Brother nxa usiza ku-democracy ukuthi khona i-democracy inje, i-democracy yenziwa so, i-democracy kuhamba kunje. Yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku okwenziwayo. Yikho mbona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni. Okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe ngubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uthiwa uSmith ukuthi akhangele indaba le. Uzayikhangela njengakhona lokhu.
Manje ngokubona kwakho khona lokhu osekwenzakele kungaba lo mthelela na kukhetho oluzayo?
Mina ngibona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lo mahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ula mazapota zake, unalama luchwane ngoba. Nga unga kangela uhle uhle zibili, yona iRepublican Party. I see wubonke abasekela loku, izi ubudlongdlong loku buka Trump. I 30% yabo yiyo kusekela loku. So kuzabonakala khona lapha. Mina engathi ngumelele sibili ngasi sonke lapha esiza kubukela ngama primaries ama Republican. Nga sebemphikiza lapha no Trump abanye labo sebefuna ukungena ukuthi ba electwe babe ngo president. Ngibona ngathi ngikhona bezajelana abakudle ebusika khona phansi. Ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yonale ayingenayo. Manje kathesi ke njengoba kuzabuya labo sebesifuna phela isikhundla zona siya sizabona ke khona bu ngikhona bezajelana wonke ababekufihlelana khona lapha. So mbona ngathi kuzaba le effect sibili okuyinto lokhu ngoba ngithe ngiyakhangela i-television yabo le okuthiwa yi-Fox 4. For the first time bakhangele wonke ukuthathwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande.